thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi ba bathole ethiwa universal suffrage, one man, one vote. Okwesibili, sithanda ukunandlelela ukuthi ukhetho lwamatoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyi-ZANU-PF. Ukudlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esafuna ukulubona ngesikhathi sikabhubhulawayo kusikhumbuzile kakhulu, and kwenzakale ubuhlungu kwakhona kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamaezinduna esithi kulohlelo olokuthi kulungiswe kudaba lwebhubhulawayo, kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo bhubhulawayo.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ukubona njani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela lento enjani?
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe, inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolicy mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi nodlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi xa bengathaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapolisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikugqugquzela abantu bakithi ukuthi beqhubeke berejiste